Izikolo zikhweze imbadalo kulithemu ngoba iza kubande kulamanye osekuthe iningi likhala ezimathonsi. Umnumzana Labo Moncube Matobo uthi njengabazali badidekile ngemali efunakala ezikolo.
Abadala bayakhala indawo zonke, kakhulu kakhulu abadala bakhaliswa zimali ze-school fees. Kuba lokuzimanyana mpela obukhulu kakhulu, ngoba ukuthi imali bazithatha bazazithatha ngaphi kunje. Isimo sakhona siyasinda, abantwana bafanele badle, abantwana bafanele kubhadalelwe i-school fees. Yonke le nto leyo isithwalele ubunzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi eMawane eKwanda South uthi imali ebhentsheni ayitholayo ayithengi ezitolo zemaphandleni okuludubo olukhulu kuye.
Hluphe kakhulu embona abantu sihlangana labo, uhluphe lemali bakithi. Abantu siyahlupheka ngoba i-RTGS le ekhaya kayisebenzi, ungazubele malini emalini vele kayisebenzi. RTGS uyayisebenzi, sihlangana labo. Ma ungela mbuzi ungala nkukhu uvele kakuhle, uzathenga ngani? Emakhaya kufuneka irandi leyusa kuphela, okunye konke lokhu vele ababambi irandi leyusa.
Umnumzana Vusa Nkala weGungu eKwanda South yena ophila ngokubhoda ethengisa uthi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kuzavuselela ibhizimusi yakhe ebisitshabalala ngenxa yeziqondiso ze-lockdown.
Eyi, bekulobunzima kakhulu. Sokuphose kwangani kuyaba ngcono ngoba bayangani badedisa mpijana kwayengezwa lezikhathi ama-lockdown lawa, ngoba hhayi angendlela kade engakhona ama-lockdown lawa esivalela lokuthi umuve usuke lapho khona usiya kwelinye idorobho. Njengathi se okwethu i-business yethu yabe iyimobhayile evuma ukuthi ubulokhu uhamba uthengisa uhamba, yabona. So kungasakuvumeli lokuthi uhambe, hhayi, kodwa sekungconywana khona lokho.
Unkosikazi Thando Mawuba eMatanangombe eKwanda South ongumbalisi emaphandleni uthi kungenani lokuthi uyasebenza uyehluleka ukuthi aziphilise njalo anakekele abantu bakhe ngehola lamukelayo.
Impilo yokuba ngumbalisi isinzima kakhulu ngoba abantwabethu abakhangelele ukuthi sibenzele khona asisenelisi. Ngikhuluma nginje ngilabantwana ababili high school abafuna i-fees e-amount efika phose ku-100,000 RTGS, bafuna i-grocery, babhadalele njalo i-examination fee. Wonke lokhu ubuya phezu komuntu ohola imadlana engatholuthu.
Inhlanganiso zababalisi zithi iningi lababalisi lokhu lingakabuyeli esikolo ngenxa yodubo lwemali. Umnumzana Dabeza Joe ongunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ingxenye yababalisi kayikafiki esikolo. Amazwi la asekelwe ngumnumzana Agent Moyo owenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi uhulumende kumele ahlale phansi akhulumisane lababalisi, hhajhi ukuthi abenze inhlekisa.
Ababalisi abaningi abazange behambe esikolo. Sithi uhulumende akabize abameli bababalisi kuhlale phansi kukhulunyiswane lapha ukuze izikolo zivule kuhle.
Kusenjalo uhlangotho olubona ngemhloliso yesikolo olweZimbabwe Schools Examinations Councils lokhuthaza abafundi abehluleka ukubhalisa imhloliso yalo nyaka ukuthi lolu hlelo soluvuliwe njalo sebengazobhalisa kuzefike ekupheleni kwalenyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.